emi namuso ukuthi abazange bengitsho futhi ngiyigithrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjesti yami. So njengoba iprotestanti zenza for enokuyaye kungasoprotesti eyodwa kangeke mphendule ngoba na abakangitsheki lokho engubala kumidiya i-bajeti yasifundisa ukuthi ibekwa kumidiya but iyiphendule khona yibo abayiphendulayo ngawe ukuthi ngabantu abaprotesta ezisesei hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty zazishaswa epublic i-process esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona kuthiwa akumelanga ube lapho khona njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limele iphumula lelibandla linye uthini?
Usuza ngenza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safika sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke so iparty lasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-constitute ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engagcina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethule
kambi kanyi kanda sele mazini ngasipele moyeni shua kambi na maofisi sikona hapa sishona sike tuzane sibonana sishone sisonke ku training sisonke kazi ni ngasipele moyeni.